sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 kuMfumfu 2023 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bazalile ukuhamba emsebenzini ekomunisti baseZimbabwe line zesendlela ukuthi asebeshayisa labo sebebuyele endlini ngoba besiweza amabhomba mangi lapha nyabenwezwa but ifayela iminyaka engayizwa makuwukuthi ayakhathali.
Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane. Usegula umnumzana Job Scala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthele eZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibutho lakwele Israel selihlasele ePalestine ngamandla osekufe abantu abafika ingxenye yenkulungwane 500 selokhu kuqhamuke impile ngomgqibelo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Israel selisebenzisa indizamshina ezithwala imibhobho njalo lama-missiles eliwaphosa elandelana ukwenzela ukunqoba iHamas etshaye phansi ngenduku isithi iza kwenza izimanga lonyaka. Umnumzana Benjamin Netanyahu, umkhokheli wakwele Israel, uthi kumele iHamas esibulele abantu bakulelo lizwe abangamakhulu ayisikhombisa yehlulwe njalo ilizwe lakhe lihluthune iPalestine okwesikhatshana. Sekulimele abantu abafika inkulungwane ezimbili ePalestine lakwele Israel lapho abalokhu belisana leHamas engene belibele. Uhulumende wakwele Melika uthi kulezi zalane zakulele lizwe ezine ezibulewe empinile. Abanye njalo ngabadabuka kwele Bhilithane, eFrance, eNepal, eThailand lakwele Ukraine. Kulezi zalane zakwele Zimbabwe ezisebenza kwele Israel ezithi sibi kakhulu isimo sezomvikela kulelo lizwe. UGibbs Dube oweStudio 7 uxoxa ngodaba lolu nonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala eTel Aviv.
Ngilekuseni njengansuku zonke avuka njengoba 5 ngizitshela ukuthi hhayi maybe namhlanje kungcono kuba izolo ngithe ngifika ngiqale train station ngivele kahle kahle ngisebenzisa i-train mangisemsebenzi ngase ngathola le yami lapho engiya khona ngoba mina lapho engisebenzela khona i-direction leyi engapho kuyikho lapho kube le-problem khona kakhulu. So ngaphuma-ke train station ngazama u-bus stop amabhasi ayale lokhu postpone ngagcina ngizibuyelele endlini after 2 hours ngihleli lapho e-bus stop nabanye abantu labo bagcina bekhalala bebuyele endlini. So laba bazalile ukuhamba emsebenzini ekomunisti baseZimbabwe line zesendlela ukuthi asebeshayisa labo sebebuyele endlini ngoba besiweza amabhomba mangi lapha nyabenwezwa but ifayela iminyaka engayizwa makuwukuthi ayakhathali kule bhum bhum liyanyabusiza ukuthi kule nto eyenzakalayo then ifayela ngiyizwa kuphela mayi-aletha wena oseduzane kuyukuthi i-threat iseduzane la. So since yenuke ngale ngeze sengitshela ukuthi sokunzima kase siyehle lasebhasini siyehle sigijima so kuchaya rockets lapha sokunzima emoyeni. So kwanamhlanje mina ngihlulekile vele emsebenzini but labo basesebashayisa bona abade ngami emsebenzini namhlanje.
So singathi-ke nxa sikhangela uhulumende-ke uthini namhlanje?
Uhulumende namhlanje igqugquzela kakhulu ukuthi sihlale ezindlu ngoba bengibona i-news lokhu ziphophapha lapha ukuthi balokhu bebadobha kancane kancane abafana laba bama-arabhu laba kade bengeni bengapha. Into enhle nje ukuthi babathole bengakayenzi umonakalo noma yini akade beyiplanile basheshe bababamba kodwa abatsho ukuthi sebebabambe bonke. Yikho belokhu begqugquzela ukuthi sihlale ezindlini sikhiye singavukeli abantu esingabaziyo. So bona ayikhanya ba sebenza mpela namhlanje njengezwa ukhaso kubanje abanye duzani ngani khona khona phemhlala khona so ukuthi hayi bazama bayasebenza mele sithembe bona nje kuphela.
Yes, uma ungayi emsebenzini kujoni phela kumele ubhadale imali yokuhlala khona lapho lapho khona kumele uthenge ukudla lokunye kujoni kuwe khona.
Yeah. Lokho kunje kuyafana langesikhathi se-lockdown se-corona zazifuneka sile imali zokubhadala lapho esihlala khona so isithi lathi kumele sithembe nje kunkulunkulu ukuthi iviki lezayo kuzosebenzeka kube nje iloti yeviki leyo ngoba vele le msebenzini abantu bahlele ezindlini. Angithi makunje abantu abasengozini kakhulu ngamajuda abayibo abenikazi bemisebenzi yethu so yibo kumele bahlale ezindlini kakhulu ngoba laba abantu mabehlangana labo uthole ukuthi bahlangana laye yena yedwa bona baningi umonakalo wakhona uba mkhulu so labo mabehlele ezindlini thina lasho kumele sihlale ezindlini asikwazi ukusebenza labo mabengasebenzi so sesithemba nje ukuthi bona laba abayibo abanikazi bezindawo esihlala kuzo bazozisisa ngoba vele ngapha kahle kahle yona liviki yesibhadala ngayo indawo zokuhlala.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bebe ngodabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Israel ucoxa lo Gibbs Dube eseTel Aviv. Kusenjalo abenhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osule minyaka eminengi ukhona osuvuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi ele-Israel liphindisele ngokwesivanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Umnumzana Job Scala oyebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change oselenyanga ezedlula ezilithumi lanhlanu esejele emelele ukuthonisiswa kwecala lokutshotshozela udlakela kubikwa eseleminyaka yonke eseleviki yonke egula. Umnumzana Freddy Masarevu isikhulumeli sika Scala uthi udokotela wemuli yakhe uhambe wayamhlola namuhla eChikurubi Maximum Security Prison okuyinto etshengisela ukuthi ngemva kokuhlola kakhe kuveze ukuthi ube ngumuntu obegula isisu sibuhlungu njalo kutshengisela ukuthi iBP yakhe ibiphezulu njalo kuthiwa useleviki yonke engumuntu obe sithi nxa esiya ngaphandle ekhupha ingcekeza elegazi.
Sikala vanga vasiri kunzwamushe kwe mazuva 7 apfuura ava asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana sitereki.
Umnumzana Job Scala ubengezwa kuhle kwamalanga ayisikhombisa kodwa umkhuhlane umlalise phansi kwamalanga amabili edlileyo. Sihambe lodokotela esikurubi ukuze umnumzana Scala ahlolwe. Siphiwe imvumo yokuthi simbone njalo udokotela wamhlola iBP yakhe iyikhwelile njalo ekhupha ingcekeza elegazi.
Vachinzi vane BP yakakwira zvakanyanya uyezve vakunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa umtauro wavo kwemazuva 7 adarika aya saka zveropa izvi ndoo zvanga zvatifundutsa.
Lo ngumnumzana Freddy Masarirefu isikhulumeli sikamnumzana Job Scala obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. I-Studio 7 ayilenisanga ukuthinta isikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services njengoba imibuzo ethunyeliweyo ibingakaphendulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempilakahle njalo umzekeliso yokuthi inani labesifazane abafanxa bebeletha selehlile. Ukhulumela amazwe evula ngokusemthethweni umhlangano osaqhubeka eVictoria Falls oqhutshwa ndawonye lezinye inhlanganiso ezigoqela e-United Nations Population Development Fund. kubikwa kuphatheke amazwe angamachumi amabili kulomhlangano okhangelele ukugqitywa kusasa. Umphathi ntambo kahulumende eMathabeleland North umnumzana Richard Moyo owethule umbiko olandulele okamongameli Emmerson Mnangagwa kulomhlangano uchasisa okuningi ngawo kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7.
Imithi yangoni ibiqakatheke kakhulu dadewethu and ubekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers and bekudiscusswa ngendaba zona ezokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusemntwaneni khona kokwama-family planning ento ezinjalo nje so ziningi izinto abebekhuluma ngazo ezibhadelane le mpila kahle so ngibona ngani imeeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke alangu-20 bebekhuluma ngembono echiyeneyo kuboniswana i-conference yangoni iqalise Saturday izagcina kusasa yona namhlobo wonu president ubezoyi officiate ukuthi iqala ukuthi ivule iconference yangkhona yini ama ministers abe bekhona yona ubonile umama ulokhuzeni u South Africa and lamanye ama ministers avela kwamanye amazwe ko China lama deputy ministers avela emazweni achiyeneyo lama representatives avela emazweni achiyeneyo zonke izikhulumeli ezidalise ukukhuluma izolo abanye ngabakhulume namhla after official opening abanye bazakhuluma kusasa.
Kusasa likhangelele ukuthi kuyabe kuhlafunwana.
Ya kusasa uminister in charge uMombeshora nguye osele khona ngale mina uwawuthe sesuka la migijimele eHarare le yinye imeeting eHarare nguye okhona nguye owazi ukuthi line up yangkhona yakusasa izabime njani.
Kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumqoka.
Bekuqakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso lokuncedisana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana Duma ukuthi amafunds azangkhona ukuthi kuqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma African countries la khona kwe-family planning ukuthi kube lokona la amalokhuzeni ama NGOs or ama partners ancedisayo continue lamanye abuya on board to assist ama African countries
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omele isigaba seMathabeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Amenhlangothi ezithiyeneyo Zimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osileminyaka eminingi ukhona osovuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi le-Israel liphindisele ngokwesibanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi okwenzakalayo kuyethusa njengoba impilo zabantu zitshabalala mahlayana ngenxa yalo mbango osuvukile njalo phakathi kwamazwe omabili la. Bathi okudanisayo ukuthi sokusifa abantu makhaza abagoqela abantwana labesifazane. Umnumzana Teddy Ncube, ingcwethe ecubungula ubudlelwano bamazwe, uthi lolu ludaba olwaziwayo njalo seludonse iminyaka eminingi lungalungisiswanga laba mazwe omhlaba bengazihluphi ukululungisisa.
Lokhu kutshengisa kakhulu esingakuthi failure of diplomacy ngoba udaba lolupathi kwePalestine leIsrael ludaba kade lukhona okweminyaka eminingi njalo ludaba kade luyaziwa ngabezombusazwe ethe global scale esingathi ngabo United Nations esingathi ngamanye nje amabodies achiyetshiyene kodwa bekwazi ukuthi kulohlupho olunjalo abala nto abayenzileyo ukuncedisa kakhulu lePalestine abayiba sebebone kungcono ukuthi bathathe umthetho bawubeke ezandleni zabo ukuthi bazikhulule kuhulumende oncindezelwe uhulumende we-Israel.
Umnumzana Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network wengeze esithi lokhu bekungafanelanga kwenzakale ngoba kulezinye indlela zokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili kodwa kwaswelakala ukuzinikela kwabezombusazwe.
Ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela lolu hlupho esesilalo. Kodwa kuyisifundo futhi kakhulu ukuthi i-conflict akumelanga ihlale ize imature to i-stage yona le sifike kiyo. Silezi ndawo eziningi ezilo hlupho oluphosa lufanele layona leyo ukuthi kuzagcina kufika ku-armed conflict nxa abantu abayibo abakhangelelwe ukuthi bayenze something bengasayenzanga lutho. Kuhle kakhulu ukuthi bekuthathe njengelesson bekusebenzise ngoba silamanye amazwe ayiwo futhi njalo alohlupho lona lolu.
Intatheli izindaba umnumzana Tendai Makaripe oyingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele kanye lezobudlelwano bamazwe uthi lokho okwenzakale phakathi kwamazwe amabili la yisibonelo sokuthukuthela lokuphelelwa kwabantu basePalestine.
Since 1948, Palestine has been on the receiving end with Israel grabbing land, killing Palestinian civilians, among other things.
Ukusukela ngo-1948, iPalestine ihlezi igcwalise amagabhavuza e-Israel, ihluthuna umhlabathi, ibulala izizalwane zasePalestine lokunye okuningi-ningi. IHamas ibone kufanele ukuthi kuthathwe amanyathelo, kakhulukazi uma kunanzelelwa ukuthi akukho okuningi obekusenziwa ngamazwe omhlaba uxazulula inkinga le.
Omunye wabaphatheka kumikhankaso yombuso kaZulu, umnumzana Charles Inyoni, ugcizelele esithi kuyadanisa kakhulu osekusenzakala phakathi kwamazwe womabili la.
Kuqakathekile ukuthi amalungelo abuZulu kaPalestine lawo arespekthwe njalo baphiwe okuhle ababukhangelelayo, ngoba ukuthi betshone belisana ngendaba ezokholo akusizi lutho njalo akuncedi.
Isikhulumeli kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi isifiso sabo yikuthi kube lokuthula phakathi kwePalestine le-Israel.
Siyakhuleka lokukhuthaza United Nations lamanye amazwe amakhulu ukuthi ancedise ukuthi amazwe la amabili akhulumisane, bemise impi enzakala phakathi kwamazwe lawa, bakhulumisane balethe ukuthula lobudlelwano phakathi kwe-Israel leHamas.
Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda, uthi ngabe kuba lokunanzelela okukhulu nxazombili ukuze impilo ingagcini isingememethekayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi kulamanye amazwe asemaceleni, asemngceleni we-Israyeli, angagcina ethelela engenela lindaba. Sikhangelo Lebanon, kulabo Iran, bengangenela lindaba sibona iMelika lamanye amazwe angeka meceleni ngenxa yokuthi iMelika ilesifungo sokuvikela i-Israyeli. Thina ngapha njengamaKristu siyaqhubeka phambili sithandaze ukuthi kube nokuthula, njalo ke kungalahleki impilo zabantu.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church, njalo engokhankasela ukuhlalisana ngokuthula, uthi udaba lwePalestine le-Israel ludinga ukuthi kuhlalisanwe phansi, kukhulunywe ukuze lulungisiswe.
Akula enye into Amerika engangenela esapota Israel, akusoze kutshintshe lutho. Ama-Arabhu bangenela besapota ama-Palestine, akusoze kutshintshe lutho.
Besingakatholi umbiko ovela kuhulumende ngalolu daba, njengoba isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Leviti Mgejo ethe uhulumende kaketholi umbiko wakhe. Umphathintambo walolu gatsha u-ambassador Frederick Shaba ubengenelisi ukukhulumisana lalomsakazo njengoba bekuthiwa usemhlanganweni. Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uthi bafisa ukuba ele-Israel labe-Palestine bakhumisane umlotha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi kwele-Cameroon ababulewe zimpophoma zamanzi. Ele-Gabon lithi lizasebenzisa kuhle imali eyayitshontshwe ngowaye ngumongameli umnumzana Ali Bongo, ifike izigidi ezilitshumi, i-$10 million United States dollars, lezimota ezilohlonzi lwaphezulu lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantwana bezikolo ezimbalwa, amakansila, ababalisi labamele inhlanganiso ye Straight Out of Mpopoma namuhla babethe kwaqa enkulumane primary school, lapho bekukhuthazwa ukuba abatsha bengathathi izidakamizwa. Bekile midlalo etshiyeneyo, kudliwa njalo abantu becebisana ngendlela zokulwisana lezidakamizwa ezikhathaza uZulu. kubika uAnastasia Ndlovu.
Unkosazana Eugene Sibanda ilunga le Straight Outer Mpophoma eyabunjwa ngabadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika uthi balimukisa abantwana ngengozi yokuthatha izidakamizwa.
Uhlelo esilalo lwe drug intervention isiyenza sikhangele kakhulu abantwana abangabafana.
Umzali ohlala eMpophoma unkosazana Nyarazo Munandi uthi iningi labazali likhathazekile ngenani labafundi abathatha izidakamizwa.
Njengabazali kuyasithalisa nzima ngoba i-control yangkhona iphumela phandle, iqalela phandle, ibuyele futhi phandle ngoba baya bekuthatha bekuthathela phandle. Bathe bakwenza phandle ugcine uzolimaza thina abazali ezindlini. Esingakukhalela ukuthi kungatholakala indlela yokuthi kuvalwe lapho kuvuleke khona okwenza kungene lezo zidakamizwa.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ucele usizo kunhlanganiso zomhlaba ukuba zibasize ekulimukiseni lekumelaneni lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe.
Sina njengeCouncil bakithi siya kuthaza abazali ababalisi wonke umuntu nje okhona ongasincedisa ukuthi sikhulise abantwana bethu ngendlela eqondileyo. Abantwana bethu sebephakathi kwezidakamizwa at a very 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 small age, kuyinto edabulisa inhliziyo. And thina sisebenza le community, sisebenza lamapholisa, abafundisi, lamanye ama-key stakeholders phakathi komuzi, sithi hayi ngezidakamizwa bantu bakithi, xolelani abantwana bekhule kuhle.
Amapholisa eZimbabwe lawo alisana lokuthathwa kwezidakamizwa. USergeant Doreen Mudzimu uthi inani labathatha izidakamizwa liyanda kwele Zimbabwe.
Inyengu zona vele zilungiswe ngani? Zilungiswe ngeethanol. Iethanol is not for human consumption.
Isizalwane seMpophoma uTime Bonali uthi kuqakathekile ukulimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa.
Abantwana ukuthi bebone ububi bamadlala.
Okunye okuthwalise nzima abantwana butshwala okuthiwa injengo. Inani labantwana abathatha izidakamizwa eZimbabwe liyakhuphuka njalo lezibhedlela ezigcina abantwana abaphambana ingqondo kulandela ukuthatha izidakamizwa loba nje uhulumende engakhuphi inani eliyilo abafundi abadinga ukwelatshwa ngemva kokuthatha izidakamizwa. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi abantwana abaphambana ingqondo ngemva kokuthatha izidakamizwa kuzwekazi leAfrika liphakathi kwabantwana abaleminyaka engamachumi amahlanu kusiya phose amachumi amabili 19 banatha kakhulu okudakayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usomlomo wedalela eParliamente uMnumzana Jacob Mudenda ukhuthaza abameli beParliamente ukuba bengayi kuleyo ndawo bafike bethule zwi. UMdenda uthi uqathekile ukuba bekhulume edaleleli ngakho konke okwethulwa ngabanye babo lokufiswa nguZulu. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
UMnumzana Mdenda wethule lokhu emhlanganweni awuqhube namhla lamalunga edayele eParliamente asanda ukukhethwa nguZulu aselungiselela ukuqhuba umsebenzi wabo.
Another acronymy of MPs, missing persons. Missing persons.
Abantu abangavula umlomo bayafana nje labantu abangatholakaliwe eParliamente esikhathini esisemuva. Bekulabantu abaningi abakade bengavula umlomo wabo eParliamente abazange batsho lutho ngitsho.
Ekhuluma ngokwethulwe nguMnumzana Mdenda, uMnumzana Gift Othalo Siziba omele ichabalala edayile eParliamente njalo ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi amalunga abo azakhuluma ngokuhlupha uZulu.
Iparlament umsebenzi wayo yikubhala komthetho. Ukubhala komthetho ukuqathengisa abantu bonke abangena eParlament bedibhethe lokudiscussa lokubonisana imilandu yabo. Ngenxa yokuthi umuntu nxa ephiwe umsebenzi omutsha kufanele ebe nolwazi ukubana what is expected of him or her.
Umnumzana Daniel Mackenzie Ncube omele iJombe enkabazwe uthi kuqakathekile ukukhuluma mayelana nokufiswa nguZulu.
Ngakho uhlelo lolu ngolokufundisa ukwenzela ukuthi babe lenqondo ezijulileyo emsebenzini wemember wepharlamente.
Baningi abameli vedale lephalamende ababikwa ukuba lokhu ebangena kuleyo ndawo abazange bethule lutho. Ugwalo olujulileyo olulotshwa lidale leli olwe-Hansard lubika ukuba abantu laba bagoqela unkosikazi Gertrude Chibaku, umnumzana Richard Musiwa owemtoko, umnumzana Tongai Moyo owe-Harare South, unkosikazi Judith Tobaiwa owekhwekhwe Central nabanye. Asenelisanga ukukhuluma la malunga la ngoba abengaphendula umakhalekhukhwini. Unkosikazi Chibaku owebandla le-ZANU-PF uthi okunye okwenza bengakhuluma edale ephalamende kuba kwesinye isikhathi amabizo abo awaqanjwa ngusomlomo.
Ndikhona kuri kukontributa ndithi unoda kuti mhaindu unofanira kuti vanhuitavo vamuparamenta kaiusu tinoda kutoditaura zvindatakaipa.
Nxa sikhuluma ngendaba yokukhuluma ephalamende kumele sikhulume ephalamende. Siyabe sifuna ukukhuluma ephalamende kodwa kabasiqambi amabizo ethu cina sibeka izandla phaa.
Ingcitshi kwezombusazo umnumzana Herbert Jamuka osebenza lebandla le-People's Unit of Zimbabwe kodwa okhuluma ezimele uthi kuqakathekile ukuba amabandla afundise abameli bawo ukuze babe lesibindi sokukhuluma ephalamende.
Silayo iproblem apha elizweni lethu leZimbabwe lama MPs avotelwayo zabantwana beZimbabwe. Ama MPs lawa ane problem especially ephalamende abakhulumi, bayafika bathatha izithulo bahlale bathule, ababuyeli futhi kunalezo ndawo babe votelwa kuzo.
Ngimele iStudio 7 eHarare, ngimnozelozindlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe zakwele Zimbabwe lokwenzakala eMiddle East lapho okulempi phakathi kwele Israel lePalestine. Lapho esibone kulabantu abani ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane i-1200. Usegula umnumzana Job Sikala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi eleZimbabwe seluthuthukisile inhlelo kwezempila kahle. Lapho ekhuluma esemhlanganeni oqhubekela phambili eVictoria Falls ongumhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-United Nations ongumhlangano okhangela indaba ezithiyashiyeneyo oqhubekela phambili eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.